izakhamizi zeGaranyemba eGwanda ezingene umhlangano webandla leZaphu wokukhankasela ukhetho lokubonisa izakhamizi abantu bokuvotela batshele inkokheli zeZaphu ukuba lonke ilizwe lathatha uZibuse into okuthiwa ngamanzi ahlanzekileyo, imigwaqo emihle kunye lezikolo ezicacayo bakubonela kwezinye izigaba zelizwe. Asizweni unkosazana Kholisani Moyo elandisa inhlupho ababhekane lazo.
Inhlupho zendlala, amanzi. Ukufundisa abantwana sibafundisa njani? Xa kuswele imisebenzi.
Esinye njalo isakhamuzi sika ward 13 eGaranyemba, unkosazana Sibusisiwe Ndlovu uthi kuhlelo zikahulumende kulenkethabetshabi abasekeli bebandla elibusayo yibo abangenayo.
Inhlupho esibhekane lazo ukuthi kuyakhethwa abantu nxa benikwa ukudla bese kuthiwa kulabezani kulaba ngabeyimithathu so kabatholi lenhlupho esihlangana lalo kakhulu. Even emabeleni bayakhipha kungena olutsha, abadala bayasala. Inhlupho esihlangana.
Esinye njalo isakhamuzi seGaranyemba unkosazana Sethunyile Moyo uthi ukuhlukuluzwa kuphambili njalo ibandla elibusayo yilo elihlukuluza abantu.
Thina sibhekane lokuhlukuluzwa ngokuthi kwesinye isikhathi sabe sisesaba ukuthi siyenze ezinye izinto ngoba abantu bephathi yezamthetho ebesihlukuluza. Kungabonakala kwenye iphathi somele uthwale sendlini. Khona manje namhlanje sithethe siza khona la abanye bebe basabela ukubuya besithi khona la sesaba lizahamba khona ngale zibe abantu sebelikhangela kubi sibe sesibayisabile ukubuza ngenxa yakhona ukuthi besaba ukuthi bazobaso sebekhangelwa kubi.
Osakhulayo uFreeman Smith uthi bayahlupheka abalamisebenzi ethi bacela ukuncedwa njalo amanzi ayahlupha.
Ekupheli imisebenzi lokuhlupheka entweni enjengoko. Asi ngathi emakhithi nebhora lapho siyaswele masponsa masponsa. Amanzi akule endaweni eziningi. Akule lapho amanzi athatha kathani endaweni zakhona.
Omunye osakhulayo uElvis Nyathi uvumelane loSmith ethi le msebenzi yezandla inzima ukuyiqala.
Hayi, inhlupho ezibhekane lazo kuswela umsebenzi lokuyenza ukuzenzela ezandla imisebenzi yezandla ukuthi sizenzele. Le lingasincedisa emathini lebhora masidlala ibhora njengekit into zonke ezinjengamabhora zenezo.
Umnumzana Moses Linda uthi bahleli behlupheka konke okwenzakalayo kulokukhetha lobuqili.
Esibhekene endazwe lapho eGwanda ziningi kakhulu ngoba sihlezi sihlupheka, akulanto esiyibona enhle. Lazo zonke izinto ezenzakalayo ziyasihlupha ngoba zenzakala ngazathi ezinye zilokukhetha, ezinye zilobuqili. Akula muntu okhulileyo ngenxa yokusenza izinto kuthiwa ngezabadala, ungazwa kubona ukuthi okwabadala kukhitshwa ngayiphi indlela. Uphonguba yinto nje engazathi uphandle emehlweni, kwesinye isikhathi ukunye ukhanye ungasadli lokudla.
Evumelana loLinda, umnumzana Wilson Mabena uthi bafuna ukuba ngabantwana beZimbabwe ethi bahleli njengabantu bemzini endaweni yabo bathunjiwe.
Siyaswela ukuthi sizakwethulwa ngubani lokhu. Nxa ngayiZaphu sibuyile kayibuye ngoqolo. Isethulela umthwalo esiphakathi kwawo, lohlupho lonke lolu esiphakathi kwawo. Sithanda ukubuyela emasikweni akithi, sithanda ukwenza konke. Akula sifuna lathi sibe ngabantwana beZimbabwe. Kathi singawukhangela, ungakhangela sikhanya singanasibo ntwana balapha eZimbabwe. Yonke into ngaba yini, ungaze uyefika eGwanda khonapha edrobheni leGwanda. Imisika-ke ethengisa amatamatisi awami mina owalapha eGwanda axutha ukuthi ovelale nguye ozekwenza wonke lokhu. Nxa ungathi uyakhuluma uyakhala ukuthi ulenkethabeshabe, kodwa bona beyiba balenkethabeshabe. Akula political comments ongasuka lapha ayi-adresse emashoneni, kodwa bona bayabuya bazi-adressa la. Sesikhani ingani ngabantu abathunjiweyo nje. Sesikhala ngokuthi ake kubuye uMosi asikhuphe elizweni laseGibhithe.
Umnumzana Limukani Baloyi uthi uLusizi sekuyiminyaka engamashumi amathathu lasificaminemibili benatha ezifuleni, ethi ngabe akusela mama othwala inkonxa ekhanda ngoba balwela inkululeko.
No, we are finished. Must be it. 38 years. Is things of the booya. Snatches bullying, Tina. Ask me as snatches bullying. Susan, our mamma, Sula, Mamma Tola, Inkuma, Ekanda, Emma, Nabia, Inda, Gitil, Quanta, Iliaval, Futua, Inda, Ilaman, the one. No dam, no Waco,
Philip,
no one. Since as a second, the land government of the but some of Corilla is in but you are but it is a C1.
Upho olubhekane lesigaba seGwanda inkabazwe leMandebeleni jikelele yisililo sinye. Abafundi bahamba imango emide, abantu banatha lezifuyo njalo lemigwaqo ifile kuthi izibhedlela azilamithi. Ngimele iStudio 7 iseGwanda, ngingu-Anastasia Ndlovu.